Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela emsakazweni we Studio 7. Ngolwesibili mhla ku 5 kuLwezi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Izigidi lezigidi zabantu eMelika zivotile lamhla kukhetho lokudinga umongameli phakathi kwankosikazi Kamala Harris nomnumzana Donald Trump, njalo iningi lilokhe livota.
I-popular vote hayi vele, it doesn't mean anything eMelika, and ama-Democrats they've won 7 of the last 8 popular votes. Electoral College yo ekhetha yona umongameli.
Sihlaziya okuningi okuphathelane lalolu khetho, sile ngcwethi ezicobongula izombusazwe abavotayo labantu makhaza.
Mboni ngani uKamala Harris nguye ozanqoba, nguye ozaphume ngumthungameli welizwe laseMelika.
Bengifisa ukuthi kube uTrump uyawina.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa wona lo msakazo. Izigidi lezigidi zabantu eMelika zivotile, njalo abanye lokhe beqhubeka bevota lamuhla kukhetho lokudinga umongameli phakathi kwankosikazi Kamala Harris owebandla leDemocratic Party lomnumzana Donald Trump oweRepublican Party. Bese kuvele kwavota abedlula izigidi ezingamachumi ayisitshiyagalolunye i-81 million kusiyafika izolo kuhlelo lokuvota phambilini kokhetho lolu. Kona kuluhlelo olwe early voting oluqhutshwa endaweni zokuvotela lapho umuntu avota mathupha ukuthi abanye bevote ngencwadi. Izolo umnumzana Trump lonkosikazi Harris bakhankase esigabeni sePennsylvania, sona okuyiso esimqoka kulolu khetho. Bobabili batshengise ukuzimisela lokuthi bazanqoba kukhetho. Uphenyo olwehlukeneyo lubonisa ukuthi ngujikilo bhanqa kulaba ababili, ngakho akwaziwa ukuthi kuyowela ngaphindi kuloxaxaku. Uphenyo lomsakazo we-ABC News liveza ukuthi umnumzana Trump uzanqoba ezigabeni ezinhlanu ezimqoka kwele Melika phakathi kweziyisikhombisa, kodwa elephephandaba le-Washington Post luthi unkosikazi Harris enganqoba kwezine. I-New York Times yona ithi umnumzana Trump uyakhokhela ngezigaba ezine, unkosikazi Harris ngezimbili, njalo balingana ePennsylvania. Lamhla ntambama eMelika, unkosikazi Harris uzaphatheka embuthanweni wokubukela okwenzakalayo ngalolu khetho esekolitshini le-Howard University eWashington DC, lapho ayefunda khona ngeminyaka yama-1980s. Umnumzana Trump yena uzabukela ukubalwa kwamavoti alolu khetho emzini wakhe eMar-a-Lago ePalm Beach eFlorida. OweZimbabwe oseyisizalwane seMelika umnumzana Gary Tyler Jackson oweTexas olelungelo lokuvota uthi usekela umnumzana Trump. Usinike umbono wakhe ngalolu khetho phambilini kokuvota.
Kulo mdlalo siyasetshenziswa nje, benza ngathi basinikeza ithuba lathi ukuthi sibe ingxenye yokukhetha abantu abangasikhokhela. Lokhu ngikutsho ngalesi sizathu, laba okuzafanele sibe sisiyakhetha kubo esingathi ngesilungu ngama-presidential candidates, sabanikezwa ngubani okokuqala? Sabanikezwa yi-system, sabanikezwa ngabantu okuyiwo ababuso kweqiniso, hhayi laba esabakhetha kusase umuntu avuke ngumongame esithi ngiyobusa, kakusuyobusayo laba. Ngabantu abasizinziswayo ngingathi mina ngudolilwana olentambontambo okabe ethibilikiswa ukukhangela ngapha khangela ngapha vula umlomo okhuluma, so yiumsebenzi wabo. Kungaba kuhle nxa kuyukuthi ngalaba abavotelwayo bakhethwe ngumphakathi bebone izenzo lamakhono abo ekukhokheleni. Ngale ngakithi kwenziwa ngabakhona ngala abakithi abantu abaqhatshwa yisystem ukuthi bahuquluze la ngapha kunjalo futhi, kodwa isystem singakhohlwa msakazi ukuthi i-system le kakuso yethu, i-system le ibekwe phezu kwamakhanda ethu ngo-1980 eyokuvota. Besingakwazi lokho thina ukuvota, angiboni mina kuyinto engathi inikeza abantu inkululeko basithengisela lokho abakuthi bona phecelezi ngesilungu i-democracy. Kodwa i-democracy yakhona iyasilethela abantu sithi khethani phakathi kwalaba ngakusithi thina esithi nxa sihamba lapha kuma-communities ethu sibona ukuthi hayi uzivanyana ulolwazi nalokho, uzivanyana ulesiphiwo kulokho, nguye ongasikhokhela la, nguye ongasenzela lokho. Okwakhathesi ngathi sebesifuqele ekhoneni, uyabona. So usukhetha ukuthi yikuphi okubi okungcono, ngoba bonke laba bantu phela akuso bantu esiyithi esibacele ukuthi basenze lokuthize, sibona in izenzo zawo sinikezwe yibo. Ngakho ke asila choice phakathi kwalaba, sike sikhethe ongathi ungconywana. Xa nganikeza isibonelo, mungabuza mina, mina yami ivoti kangiyifihli, akusongifihlo ivoti yami, akuso secret. Ngilelungelo lokuyifihla, ngilelungelo lokuthi ngiyisakaze, ngiyipublish. Eyami ivoti iza kuya kuTrump. Nansi sizathu, uTrump ekubuseni kwakhe kasizange simbone gijigijima ngaphandle kweMelika ephathisa kuma-wars. Uthethe imali wayisebenzisa la ebantwini baseMelika. Ungananzelela abantu balala ngaphansi kwemigwaqo la. Kodwa uhulumende njengamanje uyaspenda over 10 million a day ngaphandle kuzimpi ezingelani leMelika. UDonald Trump ungananzelela ikakhulu ku-African diaspora, deported less people, waxotsha abantu abalutshwana kakhulu okudlulela imthanda kakhulu u-Obama. Konke khona lokhu kalikhulumi ngakho. Indaba enza linakekele abantu abanjengabo Kamala. OKamala bakhuluma ngendaba zokukhipha izisi ngokusemthethweni, kakusisizinga lutho lokho. Njalo kaku-addressi udubo esilalo, ngaba addressa udubo mpela, nga bakhuluma nge-issue of immorality ezagwema ukuthi abantu kube lokuzithwala. Bese we cannot prioritize that, silambile i-economy ingasebenzi kahle. UKamala nxa usiza ngeze economy, hayi ngibona ngathi siyabe silahlekile nxa singavotelana. Yikho ivoti yami isiya kuTrump ngoba ulesifiso sokukhulisa amankampani alapha lokuthi abantu basebenze, njengoba sibonele nge-track record yakayenzileyo ebusa.
Lowo ngumnumzana Kerithwala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, obexoxa ecingweni lo Ivan Sininga weStudio 7 eseTexas. U-Ivan uphinde waxoxa lo mnumzana Feston Jassy oweTexas, yena othi usekela unkosikazi Harris.
I-election ngiyayibona, kodwa amboni ukuthi bakhuluma ngathi thina abantu base-Africa. Khuluma ngezinto ezokuthi thina angiboni ukuthi kusinceda ngani abakukhulumayo. Ngabe kuthiwa ngiyavota, ngicabanga ukuthi benza votela uKamala Harris. Kodwa nje ngile mbuzo eyami, and eyami imbuzo i-agenda ukuthi usiphatheleni. Ngiyabona ukuthi siyakuzwisisa sibili, but mina e-America hayi ngi-right. Kodwa ekhaya usiphatheleni, what's your policy? Singakhuluma ngendaba ze-immigration, especially la most of the time abakhulumi ngathi babekhuluma ngabantu be-South America. Thina nje siyaphunguba nje esivunguvuku sakhona nje sidlula. So on that one, it's hard ukuthi ngithi kuzangitshintsha ingqondo yami one way or the other. Although ngiyabona ukuthi no, uKamala Harris ungani ulama-ideas. IZimbabwe, I don't know ukuthi ingafundisani i-America, but iZimbabwe, the one thing engiyifisayo ukuthi ngabe iZimbabwe iyafunda ukuthi abantu singaphilisana, but akumelanga sizondane. Ngoba the way engiyibona ngakhona, you definitely need conservative ideas and you need liberal ideas, because when the liberals go too far bengathi but too left laphana. But the problem with iZimbabwe, umuntu engathi uvotela u-EB engqondweni yakhe ujamisa sokungu-Satan and vice versa. But then ungawucabanga kuhle like le nto leyo yokuthi uze ukuthi abantu bayachaywa, bayenzani, you know. At the end of the day, how do you know ukuthi awuchayi muntu ozasilethela i-cure ye-cancer?
Kusasa.
And when ucabanga ukuthi uchaya umuntu lowo, kanti uchaya ilizwe lonke.
Lo ngumnumzana Feston Jassy oweTexas obexoxalo Ivan Sininga weStudio 7. Ukuhlaziya okuningi ngokhetho lweMelika, uTabo Gancube weStudio 7 uxoxalo olandela izombusazwe weMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Namhla ilanga ngathwala iqhakathekile ngoba abaningi besesimelele lona lelo langa ngoba siyakwazi ukuthi sonke bese sidinwe ngokufonelwa lokubona ama commercials ama advertisements ku TV lama radio bungakwane suku ulalela wona lowa ama devices kungela advert or i promotion ka senator state race presidential lani every 30 seconds. So hayi okwanamhla abantu sebevota, abantu abaningi bajabula ukuthi ilanga langikhona selifikile.
Kungakhangelelwa ukuthi impumela ingaqala ukuphuma nini nxa sikhangela obekusenzakala kuminyaka edlule.
So namhla impumela sizayibona ngabo 8-9 khonapha ukuthi kuyabe sokumenjani ngoba siyakwazi ukuthi ama states amaningi avala ama balloting boxes kuqala ngo 8 ma Eastern time zone, but eKentucky le Indiana bavala ngo 6.
Mr. Mringai lingasichazisela ke ukuqhakatheka kwempumela ye popular vote njengoba ke umongameli welemelika ekhethwa nge-electoral college engakhethwa ke ngokuthi uvotele ngabantu abaningi.
I-popular vote hayi vele it doesn't mean anything eAmerica, and ama Democrats they've won 7 of the last 8 popular votes, so electoral college yiyo ekhetha yona umongameli welizwe. So yikho kwakuqhakathekile ukuthi ama contenders lawa ababili uNkosazana Harris and umnumzana Trump bahambe khona okungani kwakulama electoral votes amaningi. I-state esikhangela yonke sonke iPennsylvania, umuntu ozanqoba iPennsylvania kukhanya ngathiwa uzathatha iWhite House ebe nguye umongameli welizwe.
Lo umnumzana Tim Mringai olandela izombusazwe njalo ohlala eOhio khonapha eMelika ubesecingweni noThabo Kancube weStudio 7.
Umbiko oqhakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho weStudio 7 uzakulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela iVOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X leVOA Ndebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini be-internet kukheli ethi www.voaindebele.com.
Siloke sikukhetho lweMelika. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda uxoxele izizalwane zeZimbabwe ngalolu khetho ezibalisa omnumzana Nkululeko Mbano, Peter Maseko, Ngqabutho Moyo kanye lonkosikazi Cynthia Dlamini.
Asibanda, Sibanda, amatshono, amatshono. Hayi, mna ngokubona kwami sibili mbone ngani uDonald uTrump uyathatha. Trump is winning this one because according to me this lady came in late and replaced uBiden lapha. So I think all the swing states ukhanya ngani ama conservatives. So Trump will take that. So my gut feeling is why Donald Trump is winning this one, but one. Ayikho kukhona. Ube lelangele.
Yala phana kuzima mfowethu phansi phezulu. Akwazakali ukuthi uzahamba njani. Kodwa ngibona ngathi hayi indoda leyana trumpet iyayiblowa trumpet iyiblowa. I think what is a tight contest ebe abakhona eAmerica. But at the same time engakutsho futhi ukuthi abantu bahlala bakhala ngedemocracy manje lokhana okwenza okuchaya omunye indlebe manje kwenzeka lapha eZimbabwe manje umsindo wakhona mkhulu kakhulu kodwa hayi that's a tight contest. Siyabonga baba Jesus.
Eh salibonani, salibonani, mina ngisamamo seJohannesburg ngapha eSouth Africa. Eh salibona ukhetho eAmerica lapha khanya konke kuhamba kahle. siyabona sibili siyabe sifisa nje ukuthi ngaye lama African countries bayalandela lokhu abakubona kwabanye kungabi lobudlamudlamu kulimazana ngendaba zokhetho. Kodwa hayi, ngesikubonayo mina bengifisa nje ukuthi ngaye uDonald Trump uyabuyela embusweni, uyabuyela esikhundleni ukuthi ngaye uyawina. Ike ngifisayo. Siyabonga.
Ukhetho lukamongameli we-America lukhetho olunzima kakhulu, njalo lukhetho olugcwalelwe zinkulumo. Kodwa mina ngombono wami, ngibona ingani uKamala Harris nguye ozanqoba, nguye ozaphume ngumthungameli welizwe laseMelika, ngoba abantu bayamthanda, njalo abantu abamsundu bakhanya bayagqugquzela kakhulu ukuthi uKamala Harris awine, ngoba befuna umongameli omutsha, njalo befuna umkhokheli ongumuntu wesifazana. Yiwo umbono wami ngokhetho lwaseMelika.
Sanibonani bantu bakithi, ninjani? Yes, uManzonzo lo okhulumayo. Ngendaba le yama-election aseMelika, bengifisa ukuthi kube uTrump uyawina adla umhlanganiso, ngoba uTrump uyinto eyaziwa ngumuntu wonke kazifihli. Angathi uza kufaka impama manje, uvela kufaka impama ngaleso sikhathi. Akafani noBiden. UBiden uzenza umuntu omdala, kodwa uluma efihla, ucasha ngomunwe. Uyabona, uTrump lento ayiyo yona yileyo, akantshintshi. So benginesifiso sokuthi uTrump uma engawina, at least ukudila nomuntu omaziyo, umuntu ongeke azifihle ngomunwe, kungcono kakhulu. Uyabona, ngiyabonga.
Lapho ke sizwe amazwi ezizalwane zeZimbabwe ezixoxa lentatheli izindaba yethu Ezra Chisa Svanda ngokhetho lweMelika, ezigoqela omnumzana Nkululeko Mbano, Peter Maseko, Ngqabutho Moyo, lonkosazana Cynthia Dlamini. Kusenjalo untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxela omnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu khetho, egxila ikakhulu kubudlelwano beZimbabwe leMelika wezombusazwe.
Ukhetho lweMelika luqakatheke kakhulu ngokuba liyilizwe lithinta ezomnotho umhlaba wonke jikelele. Umnotho weMelika nxa ukhula uyancedisa ukuthi kukhule ezomnotho umhlaba wonke jikelele. Umnotho waseMelika nxa untengantenga kwenza umnotho womhlaba wonke untengantenga. Kanti silezimpi ezinjengezikubo Ukraine ezikhona eMiddle East lendaweni ezithile, iMelika ilamandla ukuthi izimpi ziqhubeke kumbe ziphele kusiya ngokuthi kungaphi. Ngakho ke lamalungelo abantu njalo iMelika iyathinta indawo umhlaba wonke jikelele, iqakathekile. Ngakho ithinta yonke impilo yabantu kuyo yonke indawo emhlabeni, kungakhathalekile ukuthi yiliphi lizwe. Ngakho ke bonke abantu bazabe belukhangelele lolukhetho, abanye befisa ukuthi ngabe kunqoba lo, abanye befisa ukuthi ngabe kunqoba lo, abanye njalo besithi ha noma ngupho onqobileyo kuzafana.
Esikhathini sonke lesi kusakhankaswa uTrump loHarris bengutshikilobhanqa, kodwa kuvotwa nje namuhla ungathi sokucaca yini ukuthi ngubani ozanqoba?
Zisendala zombili namhlanje ngosuku lokuvota, akukacaci kahle ukuthi ngubani ozanqoba. Ngakho ke kusezamela ukuthi silinde kuvotwe, kuvalwe, kubalwe, kucace ukuthi ngubani onqobileyo. Kanti kuyenzeka njalo eMelika ukuthi kugcine kungama-states amabili kumbe amathathu kumbe state esisodwa esiza kutsho ukuthi onqobayo ngubani. Ngakho ke kusezalindwa, kusengenzeka imphumela iphume namhlanje kumbe icine iphuma kusasa, kusiya ngokuthi ukhetho imphumela iseduzane okungakanani phakathi kwababili.
Emhlabeni jikelele singathi ukhetho lolu luqakathekile yini, njalo nxa kunjalo luqakatheke ngandlela bani?
Ukhetho lweMelika luqakatheke kakhulu okwedlula lonke ukhetho oluba khona emhlabeni, ngokuba luyathinta amazwe onke omhlaba. Ukutshintsha kukahulumende kumbe ukuqhubeka kwahulumende okhona eMelika kulomthelela kuwo wonke amazwe, kuyawathinta, kalikho lelilodwe lisala lingathintekanga. Ngendlela enhle kumbe ngendlela embi, kodwa liyathinteka noma yiliphi lizwe. Kanti-ke njalo luqakathekile lolu khetho eMelika kakhulu, ngokuba sibona ku abantu bengazwani ezintweni ezithile kuzacaca kabanzi ukuthi kahamba abantu bahamba lakuphi ikakhulu siyananzelela ukuthi ukuhamba phambili ilokho okuphathelene lokuza kwabantu abavela ngaphandle okuphathelene njalo lezo mnotho okuphathelene lezezimpilo zabomama okuphathelene nje lokudula kwezinto njengoba sibona njalo nje kukhulunywa ngakho
Ubudlelwano beZimbabwe leMelika siyazi ukuthi abumanga kuhle bakhona abezanu abetheswa izijeziso yiMelika ngoba isithi bephula amalungelo kaZulu singabona yini kusiba lenguquko kubudlelwano lobu kusiya ngokuthi ngubani onqobileyo
Ubudlelwane bungaguquka kancane kodwa kangiboni ukuthi iMelika izakuma ukukhuluma ngamalungelo okukhuluma ngentando yombuso okhululekileyo ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu lomthetho lokho izahlala ukukhuluma njalo kanti ke kungakhathalekile ukuthi ngubani osesihlalweni uncedo iMelika eluphayo ngokuphathelene lokusizwa kwabantu abalambayo eluza qhubeka lukhona kuncediswa ezibhedlela lakho konke lokhiyana kungakhathalekile ukuthi ngubani ulabo abangaphansi kwezijeziso zenotho kungatshintsha lapha lalaphana kusiya ngokuthi ngubani osesihlalweni kodwa siyakwazi ukuthi lokho kuzaya ngokuthi uhulumende weZimbabwe yena wenza njani ukuze lo ongena esihlalweni kumbe oqhubeka esihlalweni kube lula ukuthi atshintshe ubudlelwano
uhulumende weZimbabwe singathi ukhona yini afuna enqobe phakathi kukaTrump loHarris
Ngicabanga ukuthi abakuhulumende weZimbabwe bazabe bekhangelele kakhulu ukuthi ngabe kunqoba uTrump ngendlela akhangela ngakhona izinto. Kodwa ke ukuze kuguquke ubudlelwane phakathi kweMelika leZimbabwe bube buhle kakhulu kuseza dinge ukuthi kusetshenzwe kuguqulwe indlela abohulumende lababili ababona ngayo abakhangela ngayo izinto kanti ke phezuka konke kuzadinge ukuthi lona ilizwe leZimbabwe lilwise lezo zinto ezivimbela ubudlelwane obuhle phakathi kweMelika leZimbabwe into ezinjenge corruption lakho konke khona lokhiya kungakhathalekile ukuthi nguTrump okhona kumbe nguHarris okhona kumele kube lenguquko ezithile eZimbabwe ezizakwenza kube lula ukuthi kube lobudlelwane obuhle phakathi kwalawa mazwe omabili
Lo umnumzana efidlela ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Kusenjalo umeli wesigodlo seMelika iZimbabwe inkosikazi Pamela Tremont utshele intatha izindaba lamuhla ukuthi eHarare ukuthi bayathemba indlela okhetho lweMelika luqhutshwa ngayo ngoba eleMelika lelo mthetho ecacileyo njalo ehlonitshwayo ngumuntu wonke okokuthi akula muntu ozenzela santando. Njalo abantu abensundu labo sebe bayahlonitshwa kukanti omunye wabancintisayo ngomunye wabo asizweni amazwi akhe ngamafitshane
Transparency and accountability are the cornerstones of a thriving democracy. They give the people confidence in the vote and they allow the people to hold their leaders accountable. And that's how where I turn to my second issue, participation. Democracy is not a snapshot of November 5th. It's not even a free and fair election. Ours has been a long road from our founding to ensure that every voice is heard and every vote is counted. Through our Civil War, through our Civil Rights Movement, 100 years after that, we have fought to include African Americans who were originally erased from our democratic processes. And tonight, for the first time ever, a woman of color is representing one of the main parties on the presidential ballot of the United States.
Lawo ngamazwi ka Ambassador Pamela Tremont omela isigodlo seMelika eZimbabwe obekhuluma lentathelo izindaba eHarare. Ngesizwe imbono yenu balaleli beStudio 7 elisithumele yona ngeWhatsApp ngokhetho lweMelika.
Hlobo zakithi bantu bakithi, hayi siyakuzwa lokhu kwase-America. Thina abanye akusijabulisi ngoba siyazi ukuthi uTrump mangawina khona vele abantu bakithi bazoba senkingeni kakhulu lapha e-Africa. Siyazi ukuthi uTrump umuntu odlame. Umuntu olwa nabantu abaphuma ngaphandle so okunye futhi siyazi ukuthi umzansi wona vele iSouth Africa ihamba ngesithende seAmerica konke nje okwenzakala eAmerica nalapha emzansi kwakwenza bakukopisa ngendlela okungakhona usho kusho ukuthi ma uTrump awinile hayi abantu bakithi basenkingeni kakhulu kuzophela nje ukujabula kwethu elizweni lele njengoba vele kuqalile njengoba le ndaba leyaqalwa nguTrump last day president wabuya futhi so mase kabuya kwesithu kusho ukuthi lapha emzansi kuzokulawa abantu mahlayana nje ngoba amandla bathola le longu hambo luhanjwa iAmerica nabayikopisa ayikho into abangayikopisiwe lapha emzansi into enyenye bayikopisa enziwa iAmerica so kulisizi nje eziyamangala abantu mabajabuliswa ukuthi uTrump awine awinani ngoba vele yena une-apartheid yena ngokwakhe akanabo ubuntu ukuphila nabanye abantu
ye kustudio 7 litshona njani basazi betabathi mina ngiyayizwa inkulumo kaHarris kodwa kangihambisani layo kumente avumelani layo ukuthi ethi yena yena akavotelwe uzaqeda izimpi uKamala Harris ula wonke amandla okuqeda impi even kusasa engavuke eqedile kungathi kuseyafika iThursday seyiqedile ma ukuthi uyafuna vele ukuyiqeda ngoba vele njengoba iqhubeka isapotwa yibo leyo mpi yibona abasupply ibona abanikeza ngezikhalo so why kuthiwa votani then ngikoqeda impi wonke ama-president wonke nje even lase-Africa ama-president wonke atsho njalo votani ngizenza ukuthi limfake kasayenzi leyo nto leyo I think sokuyisikhathi sokuthi kwelinye ilanga even emakhantrini wethu la akula muntu okuyathiwa kuthiwe votani ngizenza ukuthi qala uyenze bese sivota sesibonile okwenza ukuthi ma usubaleka ubaleke nathi sisale sinesomething esiyiphetheyo ungathi uzayakho umgwaqo uyakhe before kufika ama-election ma ubaleka usuhamba sesikuvotela akulandaba umgwaqo siyabe siselelayo inethiwekhi siyabe siselelayo and I think yindlela esokumele imentality esume siyisebenzise kungarojwa nthiwe yenzani ukuthi nizayenza ukuthi kayiqede manje uHarris ulayo leyo phawu ngoba uyi-vice president uJoe Biden basebenza bonke since bayiqale bebonke le nto yezinto ayekho kuba yintsonzi layo kuba yigrubu
studio 7 basakazi bethu abahla hayi olubingelelayo ngu-owner waselupane yilapha manje ngasegoli e-East London hayi siyifisela okuhle i-America ekhethweni lwanamhlanje ongathi abantu bengazivotela kakuhle kungabi khona ukulwa kungabi kudonselana kungafanani nokwakithi ngapha ngapha kithi hayi kunzima ngempela kunzima uthi siyavota kuthi uyakunama-ballot papers asazi ukuthi kithi kahle kahle kuyalunga nini lethemba ukuthi bambi bazokwazi ukuthi babheke babone kwabanye ukuthi kuvotwa njani
studio 7 hayi siyabonga inews zenu siyabonga kakhulu umsebenzi omuhle lowenzayo kodwa ke mina ngiyamangala ukuthi lezi nsuku seligijimisa i-election ye-America nsuku zonke America kathi thina sesihlale America yini ake likhulume ngendaba zeZimbabwe indaba zepolitiki yeZimbabwe elishiyane le-America le ya khulumani indaba zeSadiki iZimbabwe isesadiki ayikwe-America please just give us a break nge-election ye-America le every day Trump Harris elisiyekele nge-America le sesitshile nge-America le khulumani ngeZimbabwe lapho
angibingelele ngingomunye walabo babhekele ngesolokhozi khetho lwemelika elami senti ngilifaka kubaba uDonald Trump ngezizathu 1-2-3 uDonald Trump ungumuntu ongacwiciziyo okhuluma into njengoba injalo avele ayibeke obala akafihli kuhle lokho akenzi sengathi yini bese senza sengathi hayibo anti njalo uDonald Trump ngoba uyathembisa ukubana laba babulalanayo miningi imiphefumulo eseyifile emhlabeni lo okuyinto ezwisisize ukuhlunga kangakanani engikhangelela ukubana njengoba ethembisa uDonald Trump ukuthi ma kuyena otholile isihlalo esikhulu uzozama ukukhulumisana nalawa madoda abulala abantu bakamlimi wabantu bakankulunkulu wabadala ngomfanekiso wakhe wabaletha emhlabeni kodwa naba laba bantu bababulala hwilinili okuqondana ikakhulu laba bantu base-Israyeli ababalwa nasebhayibhilini ukuthi ama-Israyeli angazi ukuthi ama-Israyeli la achiyene kangakanani nalawo esifunda ngawo emabhayibhilini ngoba esisebeqede abantu kanti naba ophathileka lokunjene yama democrats iyasekela izimpi zomhlaba ubana abantu kababulalani kabalwisani okuyinto embi banikeza imali banikeza lokho nalokho ukuthi abantu bebulalani.
Sibonge abalaleli be-Studio 7 embiko abesithulele yona ku-WhatsApp. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa ngokhetho olufanayo. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.